Dale. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 9 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo umhlangano ucime abantu singavumelenanga yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende ngoba ke esikubonileyo ukuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili.
Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhashi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo.
Thina silaye siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu siyabe silaye iqala lakhe leli mali ngena kusasa so asikulahlaza ukuthwaba yabantu. Thina ukubona kwethu kalasikati but ngokwamadala ukuthi aqhulwe but thina njengemdiqa
abanye abebandla le-MDC bathi baza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo walo umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi akhulume emhlanganweni webikita. Idolobho lakoBulawayo seleviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamanisipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhashi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi kakhulu. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe wakhuthaza lamabhizimusi azimeleyo ukuthi enze njalo ngoba isithi kusobala ukuthi athola inzuzo. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Richard Gundane obesemhlanganweni wanamuhla.
Yebo umhlangano ucime abantu singavumelenanga yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende ngoba ke esikubonileyo ukuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili. Yebo balethi imali sibili balethi isikhwama semali kodwa nxa sikhangele isikhwama semali sangikhona even nxa sikhulunywa ukuthi ngama 30 million ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani ngingasizwahla. Uyabona-ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwana. Siyavuma ukuthi okwakhathesi ngasilawo amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini. Kodwa thina nxa sikukhangele umuntu nxa ezathola imali engasoze engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho. So into eqhakathekileyo-ke ukuthi yebo ukukhuluma kukhona lathi siyakuqakathekisa khonokho ukukhuluma ngoba into yonke siyayibona ukuthi imphumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesasale. Kodwa-ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo thina mina ngikhuluma ngimelela ababalisi ukuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwayo ngababalisi nasikhangele ukuthi bangayenzela imali engafikiyo ku-$100 kuyabe kuyimali encinci encane kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende asinde imali ezalingana le-poverty bottom line le-cost of living i-living wage yedingakala khathesi.
Kuyini okulandelayo lizahlangana njalo yini lo hulumende licubungule lolu daba?
I-way forward yona leyo ukuthi thina sesibuyela-ke ebantwini bethu kuzisebenzisa sathole ukuthi hhayi umhlangano kade siwumelele sikhulumile impumela yangikhona yiyeleyo labo futhi bayakhulumile anto labo bazabuyelwa bayekhuluma la ma-principals abo. So labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifake sibuyele ukuthi ngisebatshele ukuthi hhayi lina zisebenzi kalivumangi ukuthatha imali leyo. ukuthi ukuthi sesiloko sikhulumisana uyenzele ukuthi yonke into esiyilungise sikhulumisana.
Lo mnumzana Richard Kondane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxela eHarare. Amanye amalunga ebandla leMDC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi awakhulume emhlanganweni weBikita ngempelansonto lapho athe ibandla lakhe lizagenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kungafiki ukhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye abebandla leMDC bezisuse kulokho umnumzana Sikhala akukhulumileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amazwi kaSikhala eyamukelwe ngemibono etshiyeneyo uhulumende esithi ajojozela udlakela elizweni. Kodwa isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Molokeli uthi baza kuma loSikhala lapho ethonisiswa.
Sina silayi siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu. Siyabe silayi icala lakhe leli mali ngena kusasa, so asimlahlanga ngokutshwaba yabantu. Thina ukubona kwethu kalaca bathi ngokwamadala ukuthi aqhulwe, but thina njengemdukela uligala kwisekthari wethu onalikonete ubelayi namhlekisana and kusasa futhi sizavukela siyangisapota.
Kodwa abanye baveza ukukhathazeka ngamazwi kaSikhala besithi ujojozela udlakela elizweni. Ilunga lezanu PF MLA Chegutu West umnumzana Dexter Nduna uthi lokho akusiko kwakuqala uSikhala ekhuluma amazi anje ejayele ukuwatsho edayele eParliamente, kodwa ke eParliamente uyabe evikelwa ngumthetho.
Uyabona Secretary for Information Comrade Simon Kaya Moyo ezanu PF ufakile umbiko othengisa ukuthi hayi inkulumo enje njengale ekhulunywa ngoSikhala ayilunganga. Yena vele nxa khangelwe inkulumo yakhe noma eParliament yakhulumi indaba ezingelahlonze, but eParliament uyabe sithi yena ule immunity ayinikwa yi-standing rules and orders protector, but nxa sokuphandle ngale hayi le kuyi-insider i-violence uzama ukuthi agenqile uhulumende.
USikhala ubikwa ebizwe ngamapholisa namhlanje eHarare Central Police lapho ahambe khona ekuseni ebhekezelwa ligqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba lapho afike esetheswa umlando wokuzama ukugwenqula uhulumende owakhethwa nguZulu ngendlela ephambana lesahluko uSection 26 somthetho weCriminal Code. Igqwetha lakhe uShaba uthi ukhathazekile ukuphuza ukulungisisa amaphepha okusa uSikhala emthethwandaba okwenziwe ngamapholisa okwenze ngasathonisiswa namhlanje.
I'm with him to Law and Order Department, Harare Central Police Station.
Silapha e-Law and Order e-Harare Central Police Station. Kwetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sesiphendulile lokho akwetheswe khona, sikwala, njalo sesilungiselele ukuya emathethwandaba.
So we are waiting for the police to put it out in order and take him to court.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende uyakwazi ukuthi uZulu uyafuthelwa ibunzima obuselizweni, ngakho ukubopha kwenze uSikhala indlela yokuzama ukuncindezela kanye lokwethusela wonke umuntu.
Kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende ngakajinji njalo uzimisele ukube lokhu encindezela uZulu, ngoba uJob Sikhala into ayikhulumayo yinto esavela siyikhuluma sithi uMugabe masiko. Utshangirayo waze waya ku-TV la ephume sithi uMugabe sizamkhipha by any means necessary. So lokho sokumangalisa kumbe sokuthi especially ngendaba kaJobhakula, kodwa nje uhulumende ofuna ukusebenzisa ama-tactics okuthi ancindezele uZulu njalo nje ukuthi afake ukwesaba phakathi kwabantwana bakaZulu ukuthi abo bangacabangi bangabi lomcabango wokufuna ukukhipha
zebulenjini ezigoqela o-Twitter, Facebook lezinye ivela enhlanganisweni ezidlela amalungelo oluntu ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights zona ezisole ukuboshwa kwakhe. Usikhala ukhangele ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu ngemva kokuba amapholisa ebelesidensi ukulungisisa ingwalo zokuthi athonisiswe namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Idolobho lakoBulawayo selileviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamunicipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant kanye lempompi ezidonsa amanzi kulesi sitishi esiya endlini. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngokuswelakala kwamanzi osokwedlule iviki, kukanti bezikhangelele ukuthi amanzi azavulwa ngemva kwensuku ezine njengokwethembisa kukamunicipala. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ukuhamba kwamanzi kubangelwe ngumsebenzi owenziwa esitishini se-Criterion Plant ngenhloso yokuthuthukisa ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze afinyelele uzulu wonke.
Nxa yomsebenzi oyenzakalayo e-Criterion Water Treatment Plant lapho isigezisa khona amanzi anathwa izakhamizi zakoBulawayo, siyananzelela ukuthi iplant ibivalile kungala manzi aphumayo. Lokho sekwenza ukuthi abantu abaningi, izakhamizi eziningi, zifike ku-7 days zingalamanzi. Njengedolobho siyaxolisa.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ukuhamba kwamanzi isikhathi eside kangaka kuyingozi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo.
Sikhathazekile kakhulu ngokuthi amanzi alokho engekho. Ngikhuluma nje ekuseni besilama ward ngo-13 akade lokho engakabi lamanzi. Izakhamizi sezile almost 1 week ngoba amanzi la avalwe ngolwesibili abantu lokubekela amanzi. So kathi sikhangela ukuthi i-city council ingabe kuthiwa ibisivulile and nxa sokunje sokungadala ingozi enkulu kakhulu ngoba sokungaqhamuka umkhuhlane wesihudo, sokungaqhamuka leminye imikhuhlane ebangelwa ukuswelakala kwamanzi. Ngezakhamizi zakoBulawayo Bulawayo Progressive Residents Association sithi i-city council next time nxa izakwenza into enje ngayibe lama contingency measures wafakayo ukuze abantu bakithi bangadubeki ngoba kathesi abasela manzi. Konke khona okutshengisa ukuthi iBulawayo City Council kayela ama strategies in terms of contingency measures nxa izakwenza into enje ngoba khona okubangela ukuthi bavale basitshele kusele almost 1 day ukuthi bavale kutshengisela ukuthi ngezindlela ukukhathala kwabo abakhathaleli kakhulu uzulu.
Umnumzana Joe Mabachi esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sebethwele nzima ngokuswela amanzi.
Kathi sabantu uzathola ukuthi amaline athi akhona lesikotshweni nalezo zikotho zangkhona amanzi aphumi ayasawazi senze njani. Besilathi singabakhala sithi mhlawumbe ngabe thiwa siyenzela nje itimetable kuze kwenze abantu abethu besikolo bayabuya bengenamanzi benganathi manzi ngapha lathi asisakusagizwa ayi umkhuhlane izasithwalisa.
Unkosikazi Abigail Nleya ongumzali uthi ukuhamba kwamanzi kubathwalisa nzima ikakhulu omama abalomlando wokunakekela imuli.
Kuna sokuphazamisa abantu even in terms of ukuplana. Thelewe likhangelele ukuthi isikhathele izavuka ngasamanzi mhlawumbe abe sevoyile. Liyathi livuka ekuseni lithwela kula manzi. Sokuthatha ukuthi omama baqale bayedinga amanzi ayalayinelwa eziboraneni ngoba kuba lezinye indawo futhi abantu abahamba besiyathola khona amanzi lapho kubhatalelwa khona. For example, kuba khona amanye ama-church ayabe sithi khona you pay maybe 25 cents ibhakede elilodwa. Even lasema-toilet abantu abaseneliso ukungena kahle.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngohlupho olukhona olokuhamba kwamanzi osokuze kwedlule iviki kungela thonsi eliphumayo empompini. Inhlanganiso ezimele izakhamizi zithi okwenziwa ngokansili akulunganga ngoba abantu sebesengozini yemikhuhlane yesihudo, njalo kuyadingeka ukuthi nxa bethatha inyathelo elinje kusasa babe lamanye amacebo eceleni atshengisa ukuthi bayakhathalela impila kahle kabulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Eyitayita wola, mthwakazi omuhle. Mina ngingumike hobe. Ngithanda ukulinqusa kuhlelo lwethu labasakhulayo olwe The Connection esilothilela ngolwesibili maviki wonke. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 p.m. Namhla kuhlelo siqoxa labasakhulayo abaphumelela okwamagama kwezamabhizimusi ababukwa la inhlanganiso ephumisa uluhlu lwabaphumelele ezwekazi le-Africa AFBOBS. Abatsha laba bagoqela umnumzana uGilmore Moyo owenhlanganiso ePaperback Africa, njalo umnumzana uTerence Mathe owenhlanganiso eSouthern Incinerary Services. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lokuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebolenjini eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Hayi, mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lephalamende lakwele Russia avote ngobuningi ngunyathela lokwethesa izijeziso zenotho eleGeorgia elake labuswa ngeleRussia eselahlubukayo ekuweni kombuso weSoviet Union. Ngalivoti, amalunga aleli dale avotele ukuthi kuvinjwe ukungena elizweni kotshwala obugoqela iwayini lamanzi ahlanganiswa notshwala. Inhloko kahulumende kweleBrithani unkosikazi Theresa May uthi umeli welizwe lakhe kwele Melika lokho elosekelo lwakhe lanxa ethule imibiko eveza insolo yakhe ngokusebenza kukamongameli Donald Trump lapho elobela kuhulumende wakhe encwadini ezigcine zivuza zasabalala ebulenjini. Lokho kuzondise umongameli Trump kwayangisa inkokheli yeleBrithani kakhulu. Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla amahlayana kanye lokusilela kwamagetsi amanzi lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kohlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangona seziqalile ukuvela lokhu ngutsho ngoba ungabhoda izitolo nijikeleni uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlanga ngokusuphiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona, intengo ziyehlile muva kokuthi kona sokufakwe lowo mthetho omutsha. So in terms of amabhizinisi, I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So the finish, whether likhulunywa izanu kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani, lifinish ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Inkinga eba khona ukuthi ezomkhangazwe zeZimbabwe sizibheka zile kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Ikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga. ezokuntonja kwabantu bezana okwenzakala kudala vele kungalungiswanga.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama-bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba eleZimbabwe lingazihiqizeli ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga lebandla le-MDC.
Kukhanya ubunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka njakula bungcono esibubonayo. Bahamba kathi seboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Imali nxabe sithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ethatha ama-services akhe nge-US dollar, i-duty lokhu ibhadala nge-US dollar, ababanjwa i-VID, lamapolisa e-border lokhu ibhadala nge-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga, lokhu kukhwela lokhu ku-900-something i-US dollar, lokhu ku-50-something i-rand, akula umehluko kwehlanga lutho.
Umnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo ukuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende okwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala ukuthi na yini ngabe siyasupporta into le mihle ukwenzela ukuthi kona umumo wethu ube ngcono kusasa ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto igcina imikhuba yethu ama-black market rates nalana sezigijima ezitaladini ngale ko-trade gold nango-forced to be Harare ngale sezisenza kona kwana isukuze ikuzivulana sodwa lokwana asho ukuthi lokhu esiyazisayosifuna omunye umuntu siyabe sizivulana thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela ikusasa yethu ngoba nako futhi kuzanceda kusasa ngoba nto yabona thina kate siyivila ama-exports ebesenzima ubuka yenza ngoba ebeduma kakhulu ngenxa yokuthi kona into yethu yonke intengo ilinganiswe le-US dollar. So I don't know who the export in South Africa yona esebenzisa randi ile equivalent 1:14 when isebenza u-1 wangkhona ngapha. So kusuka kube nzima manje sikaba le dollar lethu so ngaba lula ngoba lathi sebenzisa singena within competitive range nalandina siyabe sifirata imali yethu le-US dollar okusenza improve ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le isidinga kakhulu engahamba ke iyobhadala ozesa iyobhadala ofuel imphuphu yokudla nxa kule ndlala njengakathesi kuvela kukuthi kuvela esinqubeni sona lesi esifakwe ngu-finance minister esokuthi kona asikhiphele imali engaphandle isebenzise iyala.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi. Izakhamisi zeBinga zithi sezithwele nzima ngendwangu ezixhwalileyo ezitshona zigqekeza ezindlini lasesibhedlela isikhulu seBinga District Hospital zintshontsha ukudla. Indwangu lezi zihlasela ikakhulu abesifazana abazithweleyo labantwana besikolo zibahluthunelwa yiloba yini abakuphetheyo. Izakhamizi zithi zihlukumezekile kakhulu njalo zithi sesiside isikhathi zidinga usizo kugatsha olubona ngezendlela lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kodwa zingalutholi. Untungamili Nkomo uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Sibanda wachasisa okuningi ngalolu daba.
Sekuthwele nzima zindwangu lezi and sezingene emzini ezindlini zabantu zenza ihlasela abantwana besikolo zibathathele ukudla amasetsheli ama-fever bag and kakhulu esibhedlela seBinga ithiwa iBinga District Hospital and nxa sikhangela ngokwakha kwaso isibhedlela esikhulu kumathinothi yonke kodwa sesibulawa zindwangu. Into engayitsho ngokuthi indwangu lezi zazivele zikhona eBinga kodwa zazingahluphi njengakathesi. Kathesi angazi umbe kuyini umbe i-drought yini esenza ukuthi zibaleke egangeni zibe ebantwini umbe seziziningi kakhulu. Isibhedlela lapha e-District Hospital isibhedlela seBinga yonke i-referral hospital so omama bazitshele nxa sebezabeletha babuya khonapha bezohlala okwamalanga kumbe amaviki emele ukuthi ezeleke kule ndawo esithi yisipanga wodi lapho abahlala khona umama le ndawo esibulewe indwangu and bayabuya nokudla kwabo njengabantu babevela emakhaya indwangu sezingena phakathi zinjani zibathathela ukudla and zibagijimisa umama la so sokuludubo olukhulu sisawuthi ngelinye ilanga zizathathela umama umntwana osanda kubelethwa kuyingozi enkulu kakhulu
zigijimisa abesifazana kuphela ziyabadelela kumbe zidelela la madoda
injani uwasindwangu iphosibe njengomuntu kutho ukuthi iyakhangela ikhakhile ukuthi lapha ngingawina kumbe ngingaluza so inqa into esesibona udiwo olukhulu lisebantwini besifazane labantwana besikolo abancane akalutshwana sile ukuthi uzutshwa igijimisa umuntu oyindoda kumbe yamthathela ulutho
zingena njani ezindlini lapha ziyabulala amahwindi kumbe zingena ngophahla
izingena ngendlela ezitshiyeneyo izindlu eziningi njengezikahulumende ezebhinga ngezakudala ama-asbestos angikhona amaningi akasaqinanga so zingagada phezulu kumbe zenza njani uyabona sezibhozi zangena endlini zathatha ukudla zaphuma kwezinye iindawo ziphuma ngamawindi zingena ngamawindi so abantu ezindlini especially eziseduzane lesibhedlela lezindlu zikahulumende abaningi sebefake ameva emawindini ngoba indwangu ziyangena
Umnumzana Elias Banda, ngumgcini sihlalo weBinga District Residents Association. Untungameli inkomo okhulumela umnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree. Ngohlupho lezilwane esezihluphile ezigabeni ezigoqelwa lasakondolwane zona esezivulele inkomo lamadonki.
Hayi kulezi suku baba unkomo ngathi nje kwela kuthange yikho la kuke kwabonakala imizila. Zisuka kuThekwane ziqonda kombimba mase zizafika emakhaya kombimba zaquma zangena isdark kusho ukuthi ngumbiko osuthole kubabudube onguranger cebisa abantu bakombimba ngaluphi special abathe ezinkulu benanzele namavisi yakhona ngahle pho sikuzwileyo nje lamhlanje kulamahemhemu nje wokuthi ungani emlageni le kule nkomo ezidletshadletshiweyo so asikwazi ukuthi ekudletsheni kwazo ngabathi zibuye zivaleka kumbe kungayenzeka kulezinye ezifileyo
nxa ithe yadliwa inkomo Dube lathola ngamathambo mhlawumbe lokuzinyamanyana elenzani ngazo
wavu nkomo yikho la kulohlupho khona mpela ngoba sike sabe lenkulumonyana mpela kukhanya o-EHT laba abakhangela ngezempilo bethi hayi azifanelanga ukuthi zidliwe izifuyo lezi kufuneka ukuthi zenzwe njani zitshiswe ngoba iinyamazana lezi zingabe zilobhofa kodwa ke nkomo uyazi ke kithi usiko lwethu abantu abamnyama ukuthi ma ingabe inkomo mpela isifile khona kuyabe kutholile kulawo khalela khona lokho kokuthi kuyatshiswa yebo kuyabe kufanele kube njalo kodwa akululi ukuthi kungazwisiseka ebantwini bakithi ukuthi inkomo kayitshiswa hhayi eqinisweni siyadla
Ungathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki njengesigaba?
Ah, baba unkomo, eqinisweni ingingalitsho, hayi i-record yakhona hayi isinkulu kakhulu. Ngoba laphana sacina sibale o-19 singakabali amanye amadonki. Kulomunye baba lapho kwamakhulela la ungani kule nkomo ezintathu. Ngayazi lokuthi ezadlelwa ngakwaphela nje kanjalo. So ngathi close to abo 20 something, asikubekeni nje sithi 20 something.
Lo mnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ngalolu daba. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi. Amanye amalunga ibandla le-MTC athi azakuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshiwe namhla ngamazwi awakhulumileyo esebhikitha.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.